ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.
So kuisika tisenda ku VOA Ndebele.
Ndipuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 wolesithathu mhla ziku 15 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ubuthiwe izolo esetheswa icala lokuphehla udlame oluqhamuke esililweni sikamo Blessing Ali Enyatsime. Ilizwe seliphakathi kokukhala njalo kulandela ukubhubha komunye njalo owake waba umkholi webutho uMajor General Sydney Bebe.
Akuselakali lapho kukhonjelwa khona ukuthi kungabe kulomthakathi ongenileyo. Kuyatholakala.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eTsoro Otso Sun Development Trust ithi ikhuthaza uhulumende ukuthi aphathise inhlelo ezigoqela ukulotshwa kwengwalo zolimi lwabo lona olubikwa lungabhaleki lula ngoba lwehlukile lezinye indimi.
Bekungakhulunywa kakhulu ngamathwa vele lolimi belungazakali, kodwa sithe sesiqalile yona le nhlanganiso kwasekuqala ke ukuvela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Job Sikhala ubotshiwe izolo kulandela udlakela oluqhamuke enyatsime izolo esililweni sikaMo Blessing Ali owabulawa ngesihluku. USikhala nguye njalo igqwetha likaMo Blessing Ali. Izolo ebusuku imota indlu lesitolo sesiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Odious Makamotsi kubikwa kutshisiwe. Lokhu kulandela ukutshiswa kwendlu zeziphathamandla zebandla le-ZANU PF emini izolo ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-CCC. USikhala utshele u-Ezra Chisas Banda weStudio 7 ecingweni esesitokisini seHarare Central izolo ntambama ukuthi mpela uvalelwe.
Where are you now, Job?
Harare Central Law and Order.
Are they detaining you?
Yeah, so I'm watching again.
Forward exactly. What is the charge?
Inciting public violence.
Are you alone? They arrested you alone?
Yeah, I'm watching. Yes, I did.
All right, my brother. All right, keep me updated, please.
Yeah, Father Vele, Vele publish and Jonah.
All right, thank you.
Yeah. My phone was by Okunye. Was a phone lawyer, yeah, is why he is like a Sauron, the way it's bad. So, human rights, not that called that.
All right, okay, thank you. Thank you, Otuza.
Yeah,
thank you.
Yeah, so Zababamba, Lavanavang, too.
Zababamba, all right, sharp job, sharp.
All right,
kulungile.
Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe amapolisa asacwayisisa udaba lodlakela enyatsime njalo azethula umbiko ojulileyo ngokuya kwesikhathi. Indodana kamuyi uSilence utshele kade bebuthene izolo esililweni sikanina ukuthi sebesesabela impilo yabo ngoba besethuselwa iziphathamandla zebandla leZANU PF.
Takauya tikaudzwa mashoko ekunzi pano hapachagarike. Inini wacho ndakutotyikawo kuziya kuti ndogara kupi. Sisi vangu takutotyika hatisi kuziya kumba kwatogara chaiko chaiko manhamba akatorwa. Saka hatichaziye kuti toenda papi nekuti tine mashoko atakaudzwa nevakuru vemuno. Zviganza hamuchazopa garizve pano.
Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa laye obesesililweni lesi izolo uthe kusobala ukuthi u-Ali wabulawela ezombusazwe. UChamisa uthi kuyamangalisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyazithulela ngemva kwesihluku esingaka. Ngesizwe amazwi kaChamisa.
Aurao. Azizi apana doubt yekuti akaurao. Azizi doubt yekuti akaurao nani. Azizi doubt kuti this politically motivated. This is a very bad indication of the elections in 2023. It tells you that the darks of violence, the darkness of violence, the dark clouds are gathering. Munanga kwa hata uri ninye. Kule zimwe nyika kana kwata ai mutungamiri wenyika pakapa moneni paya. Vanobuda vachaura. Ane mapanzo aipa. Zvatiri kuona apa handizvopa.
Abasekeli bebandla lezano PF bake bazama ukucitha umbuthano kade ukhona izolo. Kodwa behluleka ngoba abalandeli bebandla le-CCC bebavimbile izolo ebusuku kubikwa bese kugcwele amapholisa. Ilizwe seliphakathi kokukhala njalo kulandela ukubhubha komunye njalo wake waba umholi webutho uMajor General Sydney Bebe. UBebe ngowesithathu olesikhundla sikaMajor General obhubhe kumaviki amathathu asanda kwedlula osekudale imibuzo eyinsindabaphenduli. Kwaqala ngoGodfrey Chanakira kwalandela uSikhulule Nyathi. Bobathathu bebele sikhundla esifanayo njalo bebele minyaka yesithupha lanye 61. Kambe kungakusenzakalani? Sixoxele walwa impi yenkululeko ekuvuyo leZebra umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya lapha sokulohlupho lapha ngokube silahlekelwa ngabakhokheli especially kakhulu bona laba i-age group yabo laba bonke 61 and then with those A-rank ayiwe yona kumbelandelana so ngazane ngamaphahla ngibabuhlungu kakhulu siyalahlekelwa ongaboniyo kaboni kaphaphame kusiye kusethusa kakhulu ukuhamba kwe-leadership yombutho yebo kambe ngabothiwa ngomume General ema retired this and that. Thina njengombutho we only retire ngokufa. Esikwaziyo ukuthi khona uba disarmed kuphela ezandleni ukubeka isikhali phansi, but in knowledge and in thinking and experience kuyabe lokho kukhona lapha ekhanda la. Kuyabe lokho kukhona embonweni yethu. So bafavore bancinyane kakhulu bafulathele ilizwe bebancane kakhulu. Ngiyehluleka lokuthi ngikhulume ngakho ngoba ngihlengezela inyembe zincane bona abafowethu befulathela ngesikhathi befunakala kangaka. Silahlekelwe kakhulu ngamaqhawe lawo kuyethusa ukuthi imbangela ivela ngapi lapho kulahlekwe khona umuntu egumeni ngezomdeni akuselakali lapho kukhonjelwa khona ukuthi kungabe kulomthakathi ongenileyo kuyatholakala so lapha lakho lekho njengoba ngisizwa abanye kudini lapha bathi bona mhlawumbe ama vaccines lawa abahlatshwayo ba reacta kuwo yikho lokho ngabe kubangile yikukhuluma kwabantu khona lokhana kokucabangela ukuthi enxenye lokho enxenye lokho kanti ke isikhathi sikaNkulunkulu mhlawumbe siyabe sesifikile ke asonto esingakhangela kakhulu asikhangeleni ngokuthi kanti kwini osokungenile salahlekelwa kangaka la ihulumende kumbe upresident la ikakudingisise lokuthi walahlekelwa ngumbutho wakhe awuthembileyo kangaka kuyini yibo labe sibakhangela ukuthi ngabe amxhasa laphana lalaphana bexhase lesizwe ukuze lazi sizwe sibone ukuthi silabakhokheli baso
yona inhlonipho abayiphiwayo bona laba uMajor General abasichiyayo uyavumelana layo yini
kulokhu ke okunye lokho ukuthi khona ekugcineni kakhe laba bafo wethu ye kabagcinwe sibili ngobana ngamaqhawe lawa inhlonipho abayiphiwa nguhulumende ayithandabuzeki besingayitholi inhlonipho njengayona le kuhulumende wadlulayo linew dispensation le ayila Zebra kayila Zandla kayila kuthini iyakhangela ukuthi umuntu wenzeni ngesikhathi sakhe ke ilizwe leli ulenzeleni khona ukhiyana ukuphuma egumeni nje umuntu esiyalwela ilizwe lokhana already liqhawe yibuqhawe lobuyana yes ukuphunyuka empini namhlanje abantu bekhona ngamaqhawe ngamaqhawe esizwe akula qhawe ukuthiwa ngele district ngele ward ngibe ngele province iqhawe liqhawe so inhlonipho ephiwayo laphana abantu kabayamukele uhulumende lo khona lo utshengise inhlonipho utshengise ukunanzelela ama contributions ayenziwa ngamaqhawe uqhawe lawa ombutho uqhawe buza ngendlela ezihlukeneyo kusiya ngefield yomuntu ukuthi wena umuntu ebesenzani esizweni selizwe ebantwini so ngalokho ubone kufanele akukhangelwa nje kuphela i-background yokuthi umuntu wajoyina impi after that what next benza lokho lalokho lanye baba ngama peacekeepers bahamba balombutho le endaweni ezithiyene emazweni athiyene besiyagcinisa ukuthula khona ngale sawathi peace mission so ngalokho ke ngibona ngazani kulungile khona kana okwenziwa nguhulumende ukuthi bephiwe inhlonipho yobuqhawe belizwe
allo ke ngumnumzana Max Mkandla owala impi enkululeko ekuvuyo lezibra ubexoxa ecingweni le studio 7 ekwobulawayo Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eyeToro Otso Sun Development Trust ithi ikhuthaza uhulumende ukuthi aphutshise inhlelo azisungulayo ezokuphathisa abantu bohlobo lwesisan kumbe tshwa abatholakala eTsholotsho lePlumtree. Inhlelo lezi zigoqela ukulotshwa kwengwalo zolimi lwabo lona olubikwa lungabhaleki lula ngoba lwehlukile kulokulotshwa kwezinye indimi. Lokhu kwenzakala umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelelwe ukusungula ngokusemthethweni lamuhla umhlangano wendimi ezithiyeneyo we-Language Conference eVictoria Falls wokuthuthukisa indimi ezikhulunywa elizweni ngokusemthethweni. Indimi lezi ezilitshumi lesithupha zibalisa isithewa, Sibharwe, English, Kalanga, Khoisan, Nambia, Ndau, isiNdebele, Shangani, Xhosa, Sign Language, Sesotho, Tonga, Tswana, Venda, lesiShona. Umqondisi weToro Otso Sun Development Trust, umnumzana David Ndlovu, uchasise okunengi ngasebe kufezile kundaba zolimi lwabo.
Thina sinhlanganiso eyaqalwa yiwo amatshwa sincedisana laphana nalaphana ulimi lolu lunzima kakhulu ukulubhala kodwa ke isifiso sethu vele yiso sona leso sokuthi ngani nga kungavuselelwa ulimi kuvuselelwa amasiko yakhumbula ukuthi vele kudala ngale kuka 2010 bekungakhulunywa kakhulu ngamatshwa vele lo limi belungazakali kodwa sithe sesiqalile yona lenhlanganiso kwase kuqala ke ukuvela ukuthi eZimbabwe silabantu okuthiwa ngamatshwa esikhathini nje sinengwa kuhlala kukhulunywa nje ukuthi hayi kulamasili abantu abathanda inyama ukudlula bonke abantu abantu abahlala egangeni mabe bona imoto ababaleka kodwa sizamile ukuthi konke khona lokhu sikuchithe sakuchasisa nje ukuthi hayi amatshwa bangabantu nje bayafana labo bonke abantu eZimbabwe and khonoko kukhulunywa ukuthi hayi ngabantu abathanda ukuhlala egangeni akusiqiniso kathesi ke kusukela khona phana ngo 2010 kuze kuyefika namhlanje sesilabantwana mpela abanengi asebehambile ezikolo abanengi sebebhalile uform 4 ngikhuluma kanje silaba ngo 3 abase university akade befisa kakhulu ukuthi ngani bangalufunda lona lolulimi ngoba ke uhlupho lukhona ukuthi gakho umuntu ongalufundisa kanti futhi silabanye abantwana sincedisana lohulumende abase national park asebengama game ranger silabanye futhi abantwana abathathwe yi prison service ngiyacabanga ukuthi nje njengoba uJune siyaphela labo kuyabe sekule pass out impela I'm sure inumber yakhona iyafika bo 20 yabantwana besikhweni abazabe sebengamagajele so ke lohulumende hayi thina siyasebenza kukhona lapho lalapho nje ukufilela khona okokuthi manga kungalungisiswa hayi cabanga ukuthi konke kungahamba kahle
uhulumende uyayiphathisa yini inhlanganiso yakho ukuthi ifeze injongo yayo njalo yiziphi inhlelo eselizo ngile ukuthi lithuthukise impilo yabantu la
masikhuluma ngokuthi uhulumende uyaphathisa yini hayi kuzima ukuthi ngitsho kuzima ukuthi ngitsho kodwa ke engingakutsho nje okuncane ukuthi ekukhulumisaneni kwethu lo uhulumende kuye kwaba lohlelo la uhulumende ayathuma khona ama ministers njengokuthi ubaba umhlonishwa uJulai Moyo bake bafika lapha lo mhlonishwa uKhen Mathema esase nguminister weeducation bafika bazo kuzwa izikhalo lenhlupho esihlangabezana nazo bazinikelela mpela ukuthi hayi bazasisiza ekutheni sivuselele ulimi lonalolu basincedisa futhi kakhulu ekutheni kuvuselelwe amasiko ngokuthi kube khona induna kube khona induna induna seyakhethwa isikhona kuthi khona lokhu kwasabulisa kakhulu kwase kusitho vele ukuthi kathesi kuzaba lula ukuthi kuvuselele ulimi lonalolu kodwa ke okunye nje okusilelayo ukuthi kube lezinto mhlawumbe ezingasetshenziswa ekutheni kuvuselele ulimi lonalolu phecelezi lokho esingathi ngama resources asilakho thina akuyavele kuyasilela kakhulu okunye mhlawumbe engakutsho ukuthi uhulumende through iMinistry of Education ube seke wasithinta wathena uzathumela ithimba labantu esizahamba labo sike siyehlala mhlawumbe iziki noma amaviki amabili sibhizi sicubungulula ulimi lonalolu ukwenzela ukuthi siqale ukubhala izingwalo ezingaqala ukufundiswa kuma ECD la kubo ma primary school ukuze kuyefika mhlawumbe esecondary so sisalindile ke ukuthi sibone ukuthi khona lokho kuzaphelela ngapi
lo ke ngumnumzana David Ndlovu umqondisi wenhlanganiso ye Toronto Sun Development Trust obexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo
lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America as a Washington DC yabo
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lechronicle liledaba lokuthi iCommission kaHulumende elwisana lenkohlakalo eyeZak ithi kulabantu abangamachumi amabili lambili abacwayisiswayo ukuthi bathola inotho yabo njani njalo ngokusemthetheni na isiphathamandla sezakhe umnumzana John Makamure uthi bacwayisisa inotho yabantu laba abangaqanjwanga amagama abathiwa balenotho edlula izigidi ezingamachumi amabili lambili US 22 million dollars iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi izikolo zamaboarding sezitshele abazali ukuthi bangezelele imali abayibhadala kuqala ithemu ngokuphindiweyo kabili besithi indleko sezikhwele ngesilinganiso esifanayo Okwamanje sengilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp
Studio 7 makhiwa mahle binjani makhiwami baba ababala izindaba ezimnandi esizizwayo njengani luluthi luthuluka lwenyosi hayi hayi yasibalela madoda hayi njengani ngahlala injalo lizibale sifile kakhulu ya hayi ngiyabonga kakhulu lami bakithi hayi linti nje ngibona kungumbono nya umbono nyana kwami lapha manje ngibona manje hayi izibakwa sozilunge madoda sozilunge iqiniso lidla hayi lokho kusikhohle ukuthi lizibe izibakwa ngaso ngoba akadizwona ukuba chetha laba amasocha uzothe isocha lingene uyekati bathini ukuthi beke labanye labo bengene kwathi ukuthi izilizwe lingabuswa ngamasocha ngendaba ukuthi abantu bakhona abanye abantu abafundile baningi baningi abafundile lawo bengene kulabo behlale bengamasocha befile busocheni bethathe inkentsheni bese busocheni kathi into enkulu bafuna ukuthatha zonke izikhundla ngabantu abanjani hayi umbuso kamiza luminaka kwa hayi angikwazi ukuthi unjani umbuso wakhe lo iqiniso lethu umbuso kabrodwa lo ha Madoda, hayi, hambe into engibona lapha nalaphana siyakhona laphana. Ah, bazamchaya ukhu, uzasala ekhamisile, bamchaya ukhu. Ya, uzahlala phansi sehlelo ukuhamba sibe emtheni chaya ukhu. Mangale ligwala kangaka, igogisa idwaba ekhithime zeyitshe ibale ezeqashe ejubhe ikwela le. Asazi ukuthi athi soza kuyaqatshana. Hayi, nase sidini ngalo umuntu lo. Aluba kwenzakala bakithi, hayi, ngazi ukuthi into lomfana okuncane lokhu lakho kwaye. Ake kwenzeka kwemasinyane mani kwenze ukuthi kube kungene sibone ukuthi yena yenza njani. Hayi, kunomdala omdala sekugudile lo mani. Hayi Nami ngiyabona nqa ngikhangela umdala la kimi sini. Hayi umdoda luze kugugu. Ngicela libale kama uthi yami. Noma ngwathumezela kali aliwabale angazuthi indaba. Hayi kumbe ngiyaphambanisa. Hayi madoda ngikeli wabale ngikeli ikhutshe umdoda lokuthi ngithele mina cha yenza isiyo. Thank you. Ngikudwa imkhumalo.
Sanibonani sanibonani good morning. Livuka kanjani Zimbabwe muhle, umthakazo muhle mandabela mase khona ngapha ke eDandanda linjani khona ngapha ke khwekhwe sanibonani lonke kwabulawayo eBotswana South Africa sanibonani khona ngapha UK linjani lonke mazibaba mahle ke ngihlekisa le ndoda lethi sisazwe kubona ukukhula eZimbabwe ukuqinisile lo bafo sisazwe kubona ukukhula lapha nekhaya bese ngidlulisa nami ukukhathaza ngokukhulu ke ngamazwi kaGawule ngazi noma ngithi ubaba uGawule ubani ngendlela akhuluma ngayo ngokulahlewa iTaizamara thina into zakudala lezi abana abazingeni bona abaziludo ngokudala lokho ukukhuluma kanjani amazwi anje ungumkhokheli ungusaziwayo eredweni emsakazweni omkhulu kangaka Studio 7 lapho zwa khona ngabantu bonke la ngitsho nangemuli yakhe iTaizamara bamuza mayikhuluma ukukhuluma kanjani amazwi anje ukuthi walahleka kudala lo abakwaziludo bona abakungeni bona izana uPF kwathi kwenze njani but hayi selidumele amasumpeni sekudumele amasumpeni ziyakhala ke 2023 assignments yovota bakithi ababhalisileyo bonke asisukumeni labangakabhalisi assignments yobhalisa sivoteleni ke icembu elizasiphatha ngcono sisibhathi kuzolunga kuzolunga assignments yovota
basakazi abahle basakazi abahle abasakazi beqiniso basakazi bastudio 7 yalibingeleka lika Jesu umzembeli kanye labalaleli balesi studio ngithi khona kini philani ngenkosi yethu bafowethu ya kulomuntu engamuzwe ukukhuluma lapha oliwo vethi I'm sure lo muntu ethi khona yena uhulumeni uzangena ekuphawa kumele enaze kakhulu amawovethi kanti wona amawovethi hlaye ngamawovethi amawovethi oh kumsebenzi zimbayo iwovethi ngoba lami nginje ngangikhipha imali ngikhipha amabhroko ngikhipha izicathulo onke amafamashu nginika amagorilla wonke umuntu olisezimbabwe iwovethi abantu laba ngamawovethi into ebahlupha yinye balenhlanhla bona ngoba nanku uhulumende umgabo wabanika ama 50,000 yazo lama 50,000 kungaso mabhondi kuyimali elisisindo kodwa oyayele ngqondo ngayo impilo yakhe wayitshintsha kodwa abangayizithutha impilo yabo baqasha ukuthenga grocery izinkwa ama biscuits izwitsi umuntu wakhohlwa ukuthenga inkomo wakhohlwa ukuthenga something okwempilo yakhe ongagenerator imali yibo abantu abahluphayo wena bani asithe ngona wonke umuntu oselizweni liwovet wonke umuntu elizweni umcomrade hayi lokuthi kwakuthi ambula amahoveti siyaende khonokho lokusibulela ilizwe kokuba fowethu lokusibulela ilizwe onto bathole imali enhle ukuthi abale ngqondo sibili bakhatshana kodwa ngale ngqondo bahlupheka yonke begali khona kabaphiwe imali ngohulumende awu madoda hayi ake sekeleni lokhu sike sizinwayeni sizingcebeni hayi vele imibono yabantwana phela zwi ngani ngimbono abadala anisikhatshana ngiyabonga ngiyabonga bafowethu
salibonani salibonani basakazi nabalaleli kwestudio 7 mnelami igama ngu-Adolf Shaba ngiyabonga kakhulu emsebenzini omuhle eliwenzayo ye mina sengayibona manje eZimbabwe akula ndlela ukuthi umnankaka uzoquma ngo-2023 awungeke uvukele wonke umuntu ezweni usinde lento angekaza aphunyuke kuyo nanku umnankagwa uyalisa abafundisi ukuthandaza uyalisa abantu kuyenza imemorial service kamagayisa ubopha abantu bulala abantu ngempela nanku umfanekiso kasatane ngoba ma ungabheka uhambe encwadini kaLuke Luke 10:19 uthi usatane ulanda ukuzobulala ukuzotshontsha lokudiliza konke khona lokho kwenzakalayo yizinto ezenziwa ngumnankagwa so singakuthatha njengomfanekiso Satane izanu PF is a satanic organization vela nginanga ayilikho elinye igama engayiphayo nanku indlela okwenzeke ngakhona kumo blessing ala sika sizinto nje ukuthiwa umuntu uqunywa abe ngama pieces umuntu uyaziwa akabotshwa hayi asazi kodwa uNkulunkulu esimethemba ngoba uthi ungabulali
sawubona sawubona studio 7 obingelelayo umazi wase sigabeni sasengwenyeni kochaka le eKhezi mina ngibika udaba lokuthi imiphakazi ayizame ukusivuselelela amasiko ethu ayesenziwa ngomkhulu kudala, ngoba impilo isemhlabathini. Kesizame ukuthi uvuselele amasiko ethu, kuphunye itenyelo kudojwa amathambo njengakudala izululini, sikwazi ukuzimela, ngoba le nto le ezepolitiki ayizi kusisebenzela. Mangibheka nje ubuka le emashonini izinto zenzeka khona, kodwa ngapha kithi somiso sihlasele kakhulu kakhulu ngapha eMandebeleni. Masingazama ukubuyela emasikweni nje ethu, sikwazi ukuzimela, siye nasendlelele, siyaxolisa lapho okonakale khona. Izulu line siyilimele, futhi noma sesiyacela ngale siyocela ushukela, kodwa ukudla sinawo.
Into ekunganceda izulu leZimbabwe ukuthi nje kube somnye umhlobo ongasoshona. Kumna ngakwangale kusiduvela ozothatha uchiwenga ngapha ku-MDC ozothatha ndayibhide phindebele uvice westshoni. So amandebela abo sanini, phumani phumani, kusile uyakhanyelwa. Even la kuphethe khona abantu be-SCC uzathola ukuthi abantu abalethe bezosebenza endaweni zakhona ngamashona obo-1 ma. Even izitimela zahamba wathi ungena ezitimeleni lapho ezifolosi uthole ama-security ngamashona whatever. So ilokhu zeni eyilindeni MDC ikusole lokhu dayi kuyinto erongo. Abantu bayasebenzisana laba bantu, asibambanini bantu bakithi, nomthwakazi nawunqusa awusibambanini lezapho ukusabambananani ukuze kube lula, kuze kube lula abambanani. Hayi ukuthi izani umqondisi wekuzapho, umbuzapho yekumqondisi, ababambani njengabantu bani. Kade umuzi mazidivideke ngaphakathi, umuzi oyi-1 nomthakathi uyangikhona ukungena khonapho. Ukuqamukana kwenu phakathi MRP lozapho kunomthakathi, sekungenile phakathi abanye ngali, abanye ngali selidivide ntilabo. Konke kufanele kunazelele, sesemanzi ungazi wome. Sikhumba lesi sesathi sivundile, kodwa sisagoqeka. Goqani into engibe right.
Alawu-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amabutho akwele Russia abikwa esethethe isilinganiso sedolobho le-Severodonetsk kwele Ukraine okungamachumi ayithoba minwembili ekhulwini 80%. Uhulumende wele Ukraine ubikwa ehluleke ukuhlenga izakhamizi zaleli dolobho ngoba amabutho akwele Russia ebombe wonke amabholoho asuka kuleli dolobho. Sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Hayi, mbona ngantwa uPutin la ngantwa is lost his mind, ngoba wangena laphana ekhuluma esithi yena ubefuna ukuvimbizela ama-Russian natives ukubulawa kwabo in the eastern part of Ukraine. And then bathi bona bazaqeda impi leyi in a few weeks or in a few days. But it's bona ukuthi ama-Ukrainians lawo ayalile athi hayi lokhu abakuvumi ngoba they have their own country and is sovereign. So uthunyezwa kwezikhali from other countries mina angiboni kurongo, ngoba lawe ma ungabona ukuthi izibhakela seziqinile lapha, kumele udinge lawa abantu abachaya into ehambayo. So mbona lami i-Ukraine izimela njenge lizwe elifuna ukuba there for a long time.
Manje nxa sikhangele osokwenzakele ngemva kwamalanga alikhulu angu-100 kulwisanwa, siyabona ukubana impi yakhona ilokhu iqhubekela phambili. Lanxa ele Russia lalicabanga ukuthi impi le izathatha isikhatshana nje esincane, sebethethe ilizwe lonke, kungabe utshengisani lokhu?
Hayi, into esiyibonayo lapha yikuthi ma abantu bezimisele to defend into ababhelivayo. It's in anything esiyibonayo in our lives ukuthi ma lawe uzimisele ukuthi hayi lapha ngizayenza into le iphumelele. Sibona ama-Ukrainians they were outgunned, bebela masocha who are not regular people. Sabona abantu abesifazana bephuma from Europe yonke bebuyele Ukraine la bechayi khali shoulder to shoulder labantu abakhona ngale. So mina nginese ngengayibona ikhulunywa uNapoleon esithi morality or morale is three times more than a soldier. So khonapho ikwesi ukubona ukuthi abantu beUkraine bazimisele to the end.
Manje wena nxa ukhangela ubona ngani impilo izaqedwa yini inkulumo na kumbe kuzaqhubeka kunje size sibone ilizwe leUkraine selichabele lelonke.
Into ezaqeda impilo le ikukhuluma kukaZelensky noPutin ngoba zindala zombili wonke abafuni ukubuyela emuva kula muntu otshedela emuva. So ukukhuluma kwabo ngoba singabona ukuthi history yabo vele they are cousins lama Russians. So leyo ukukhulumelana kukabili ama leaders eUkraine leRussia ayiyabi siphela. And sesibona ukuthi iRussia layo isingena kuma deficit ngendaba eziningi. So I think laba bazacabanga ukuthi hayi kumele sebephume eUkraine ngoba it's going to cost them a lot of money.
Siyabonga Thimo Mringayi, siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo 7:30 ntambama.